silohlelo olwe Bulawayo Women's West Cafe lapho sincedisa khona omama abenziwe speaking ngobulawayo ikakhulu abadobha besemalokitshini njalo futhi abadobha besengozimine laba ngabantu abadobha izibi thine sithi izibi kodwa bona bakubona kuyimali njalo kuyindlela yokuziphilisa sibancedisa ukuthi bathole i-protective equipment ukuze badobhe kuhle bengahlatshwazi imbodlela lameva njalo futhi bengabambi ngezandla izinto ezingaba yiphoyizeni empilweni zabo sibe sesibancedisa njalo futhi ukuthi bamele amalungelo abo baqede lo dlame lolukhona ikakhulu engozimine lapha okudojelwa khona lapha ne-Richmond Landfill site kulokuhlukuluzwa kwabomama ngabobaba abadobhayo bebathethisa bebathathela impahla zabo siyaxoxisana njalo lalabo baba ukuze lolu dlame luphele
libona njani ukuthi inhlelo lezi ziyaphathisa umphakathi kunjalo kubasiza ngani ngempilo zabo sinanzelela ukuthi iningi liyalamba akulamali akulamsebenzi
kuyabasiza abantu esikwenzayo ngoba abantu bayathola ukuthi babe amalungelo abo avikelwe singakhohle ukuthi ngesikhathi sona lesi lapha abantu bengelamsebenzi abantu belamba khona yikho lapha esithi ngesikhiwa abantu bavulnerable khona ukuthi abantu bahlukuluzwa kakhulu khona njalo futhi singakhohle ukuthi okunye okwenza abantu balambe yona into zabo climate change esizikhangelayo thina ukuthi zingenziwa njani ukuthi abantu bathole usizo bathole ukuziphilisa ngaleso sikhathi ngoba iclimate change ikhona asingeze sayibalekela ukube sikhala ngayo akusizi okumele sikwenze ukuthi sizibuze ukuthi singaphila njani lalesi sinanakazana seclimate change esesilaso esiphakathi kwethu njalo futhi siyabona abantu bethola ukuthi bathola ulwazi bathola ukufinyelela amahofisi ayenza izinqumo abantu bathola ukuthi lemibono yabo labo ifinyelele kulabo abenza izinqumo nxa sisenza lezi ncwaningo esizenzayo njalo futhi nxa sisenza imihlangano lapho sibadibanisa khona labenza izinqumo ngoba uyakwazi ukuthi thina abantu abasemhlubulweni weMathebeleland sikhathana kakhulu lembiza epheka izinqumo eseHarare kunzima ukuthi abantu bakithi bayefika esigodlweni seHarare bayezikhulumela babeka izinto zabo kukanti labanye sibakhethayo ukuthi basikhulumele labo bayakhohlwa njalo futhi ukuhambisa izikhalazo zethu kumbe bakhohlwa ukuletha impendulo yezikhalazo zethu njalo ngikophela inhlelo zethu lapho ezinceda khona ukuthi abantu baxhumane manqamu labenza izinqumo